Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 2 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunanzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezaphu hatshi lezani, so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi SFNL booster station.
Lele onalawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele lafika kunkulungwane eziyisithupha 6559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezichiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla lezanu PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa nguMnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe uMnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombosazwe umnumzana Dumisane Inkomo.
Kungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF, kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe ukuhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu bezanu PF kunanjelelo njalo kubana iANC yayilo bungane lezabu hathi lezani so ngaqhakathe ukuthi besilangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra besilangane njalo lenhlanganiso zamachechi besilangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengesilo ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela izano PF so ke bokuqakathela ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla amirodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo ke bokuqakathekile ukuthi ucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa lavele kuyini
Yiziphi impumela nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lezimbabwe
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha ngibane engxenye kube le international inquiry engakhangela ukudlwangudlwangu bezano PF okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla atshiyeneyo kwenhlanganiso ezitshiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe udubo lwelizwe kuludubo lomkhonomi kuludubo njalo kwezombangazwe kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980 ekuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle izano PF ayibusi kuhle isibusa njengempisi lokhu vele yakuqalisa kudala so ngibona azanenye impumelelo ukuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi lombusazwe lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngegugurawundi
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo yakobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi eFernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi usithandekile emhlanga westudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ngananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama-48 hour water shedding azisabatholi njengoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding kodwa lesi ngensukwana ezidlulileyo bezokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lo hlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo ubukhokheli esikhanyana ukuthi ngabe buyancedisa abantu yebo ye kwezinye izigaba buyancedisa nxa sengisithi ubukhokheli ngoma ama-councillors bayancedisa kakhulu babiza amabhawuza kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abatshiyeneyo kakhulu bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini sikhuthaza ukuthi basebenze lomphakathi ngoba abantu nxa sokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazonde futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi. Njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingaze yathi stick 100% to i timetable yabo yamabhawuza, ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngeSunday lange Wednesday kumbe ngeMonday lange Thursday. Kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks. So sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza onalawo bangalandeli kakhulu i timetable, ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli ukuze bathole amanzi.
Ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lolamagetsi alukhathazi kangako abantu, liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili.
Yebo, emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe, kodwa ungananzela kawahambi kakhulu ngasiwaqhathanisa lamanzi. Amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke. Ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo, kodwa-ke kawahluphi kakhulu. Sibe sesithi-ke thina amanzi yiwo ahlupha kakhulu. Siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting, sixoxisana labekhansila labemakolitshini abe-NUST lezakhamizi, sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa. Yabuya imbono etshiyeneyo. So ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela, kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela, ngumlando kahulumende. Ngakho-ke lezinwa silusizi, ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona, ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo. Inqubekela phambili izaba khona ukuthi sigoqisane lohulumende, lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele.
Inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve. Solungaphili lolu daba.
Kathesi isigaba esikisho ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besezethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili ukathi kuvele kuyini okwenzakalayo, njalo bahlukuluze kanjani abantu. Udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba, njalo samele impumela emadale omthethwandaba. Njalo kasoze sime khonapho, kungakhanya ngazantu akule mpumela engacacile zaqhubekela phambili, ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi, ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-Section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu, njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Abejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebothiweyo uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaShingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe, kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe wokuvala umngcele weBay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF uMnumzana Obethe Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo lithumele nge WhatsApp.
Sarbona mthokazi omuhle. Siyabonga izinhlelo ezinhle ezizwakalayo nabantu besinika befakazi. Ngikwese kuthandila umhlobo leRadio Lila. Asikhulumanga, sikhuluma into ezazenzakala ezindaweni. Siyalibonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo. Khona ngapho eGwamba kwesivalo. Egandangula khonapho komoyo. Ngivuke badala ndiyavuka kodwa kwejumaica esivalo eGwalupa. Uzobamba istrip road khonapho umakhelwane wami umaniman edaluka avuka malume maziwa khonale Malaba ngiyaphila bakithi egohole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdolalo. Siyabonga ulale inhlelo uAndrew Makwati khonale makomoyo uphile mfowethu. Hlelo nizakho ngiyadinwa ukusikekela inhlelo zethu se-Studio 7. Ukhulumayo ngumoveni wedaluka
salibona ni bantu be-Studio 7. Mina ngithi khona nangagwa Kenkom, nangagwa Kaphuma esihlalweni sesihlubekile. Sihlubeke kakhulu esakwazi ukuthi senze njani ngumnangagwa. Uma kusenza umnangagwa Kaphuma esihlalweni, Kaphuma umnangagwa esihlalweni. Kaphume mina ngobhimu leyo otholakala eShasha.
Salibonani ngaphu Studio 7. Linjani bakithi? Hayi, mina ngiyaphila. Ngilapha esabeleni sasemguza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament. Kambe sure uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018. Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kwenziwa ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sone seParliament ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa item yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzola bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo, i-career yabo kupolitics isihle yacina khona. Sokuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuyele. I bet my last cent vela kula muntu yabuye wine we-MDCT futhi.
Ngibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hayi, siyambona lo mbuso kamnangagwa lo bantu bakithi mani. Mbuso kamnangagwa mani. Kathi umnangagwa wayi bengathiki kuphela be-resign ngesihle. Kungcono laba abantu betshawa ngumoya kancane. Beke be-resign nje kahle. Hayi, lizwe libehlule. Hayi, ngeqiniso akumelanga ukuthi uzondwe abantu ngale ndlela. Umnangagwa abantu baminyanya bani. Iqhuzi baminyanya lo muntu okula muntu omfunayo lo muntu. Ngoba nje kuthi uyakhuluma leso silungunyana sakhona ashemu mani. Ngabomnangagwa mani. Ashemu mani. Yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla athisa emlonyeni. Uyagagasa akazwakala ukuthi uthini. Kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo umnangagwa ukuthi akhuluma isilungu. Kambe umuntu owangena ngokuthathela umgabe engayazi lutho vele kayazi lutho phela lo muntu othiwe kabayazi lutho bonke labo. Kuqanjelwa mhlawu izibakwethu afuka uvusa ilizwe. Ilizwe livuka njalo ungafundanga. And the two akusela abantu ababafunayo emazweni abo. Lihlazwe leli. Lihlazo. Mpela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo. Abantu abalesikolo. Bazithiyela nje kahle. Hayi bantu thina sekusehlule lokhu. Abathathi abasekele mbono engcono. Hayi phela lokhu lihlazo leli. Futhi-ke kuthiwa ngavotelwa ngabantu. Hey, ngawina ama-election. Uwina ama-election usathumba abantu. Usabulala abantu. Usathumba abafazi. Urepa abafazi. Hayi lale lihlazo leli. Hayi laba bayangisa lapho. Emazweni lapha vele sebekhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo. Akula abantu vele ubona kumele bevalule amabhoda bengayindawo abantu bezame ukuphila.
Injani kuStudio 7 ukhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngise-South Africa okhangele ngezamasiko esintu. Ngithi umthokazi omuhle, injani ngelinye lika lonke, ngisingakhohlwa imvunulo yakithi thina saziwa ngemvunulo akumelanga siyeke ukuvunula kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele so ngiyacela sizwe samthakazo ukuthi asivunuleni ibhetshu kaligqokwe iloyo elisenza sibe ngamaNdebele aphelelele ngiyabonga uyami okhulumayo umzalwa enkaya ingcithi kezamasiko ngiyabonga
Sanibonani balaleli be-Studio 7, mina uNqobile eBulawayo. Thina lapho sihlutshwa ngamanzi eBulawayo, leyo ngayila manzi, siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi ninjani? Basakazi, ngumbono wami indaba kahulumende le othi uyabisela amapulazi kubanikazi. Shukuthi njengoba izanu labo zikhona izikhulu zezanu ezazinika amapulazi, kwaza waphindisela emuva na umbuzo engilawo umsakazi wami wokuqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amapulazi bathatha lezifuyo zabamhlophe bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emapulazini la umsakazi wami so ngenye indlela asebeqala isiqalwa nguhulumende wezana ukuthi siqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu abathathi uma senza kanje sobonisa sobala ukuthi sihlamukela umphakathi so asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emaplazini bahlala uzababisela emuve bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani sazi ngiyabona
ma ngenjani kuStudio 7 ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama ha ngikamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani. Wonke umuntu ophambana leZANU PF, ophambana lombono weZANU PF sokulicala. Wonke umuntu ophambana lombono weZANU PF sokungani licala elikhulu. Sokuthiwa hayi luka safanelanga aphume phandle sokufanele uwonini. Ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa yiZANU PF sokufanele ahlale phakathi. Lokhu sokuyiyangisa lokhu.
Lawo ngamazwi enilina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane Umongameli wele Malawi, umnumzana Lazarus Chakwera, usexothe umkhokheli webutho wafaka owaxutshwa ngowaye ngumongameli walelo lizwe. EleBotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucatshangelwa kudijefu. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapolisa amhlophe kwaqhamuka udlakela kwathiswa izakhiwo uTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapolisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esine ngamapolisa. Amapolisa aphathi kuhle abantu abamnyama abadubula. Abadubule babulale sike sabona lapho umpolisa efaka idolo lakhe entanyeni yomunye umuntu wahlala imizuzu ophose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapolisa aphatha ngayo abantu abamnyama ebabulala and then abantu besibe sukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kuphi
ngokubona kwakho
ubudlwangudlwangu bona lo bese ubona busenzakala bungabe bubangelwa yini njalo ulakho yini ukugcina sebufika kusibanga esingenzi
ubudlwangudlwangu lobo buyaqhubeka buqhubeka phambili nsuku zonke emadolobheni atshiyeneyo kwesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobo ukuthi nxa sokuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu sebuyilewe endayeni enje abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ngani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula sokuqalile futhi kwenye indawo okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu abamnyama kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika sisebukhokhele umhlaba wonke indaba sibona udubo lo lesibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhele obuqinileyo njalo obuqondileyo eMelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokho kodwa uma abantu abamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bevulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani kuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo
umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma le studio 7 ecingweni ese Maryland
Super thick, slick beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. She's the cold, ever since, always will, never bend. Wife in material, she's the type you bring home. I'ma wanna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swings, flipping for the black magic. I got me an upgrade, cause when I'm an excess, I'm calling it easy on us, it's all in all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle
Owami muhle
Asigqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yeSouth Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakoBulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.